waku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami ngukips dube ngingalithona njani mthokazi omuhle endabeni zethu lamhlanje unkosikazi Thembiso Nyoni osanda kukhethwa ukuba lilunga ledale lecabinet kuhulumende weZimbabwe uthi uzasebenza kuhle lozulu
abantu ngizabalalela abantu ngizasebenza labo sizancedisana ukuthi bathole lokhu abakufunayo isikhathi esiningi abantu bacabanga ukuthi ugovernment niyokumele enzele abantu lokhu nalokhu ugovernment kumele akhokhele kodwa abantu bazenzele
kodwa kulabanye abathi kasoze enze lutho unkosikazi Thembiso Nyoni
ngakhayela uThembiso Nyoni ujayele ukukhuthaza abantu abemkhonweni wamaNdebeleni benze izinto ezincane ezingeke zabakhiphe kuyangeni kodwa ezabachiya belokhu beyizigqili
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosikazi Thembiso Nyoni olokhe elilunga ledale lecabinet kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi ufisa ukuthuthukisa abesifazana njalo lamabhizimusi. Unkosikazi Nyoni usanda kukhethwa nguMnangagwa lamanye amalunga edale lecabinet afika ngamajumi amabili. Uthi uzasebenza kakhulu ukwenzela ukuthi abesifazana babe lempilo engcono lamabhizimusi asacathulayo athuthuke ngemfanelo.
Abantu ngizabalalela, abantu ngizasebenza labo, sizancedisana ukuthi bathole lokhu abakufunayo. Isikhathi esiningi abantu bacabanga ukuthi ugovernment niyokumele enzele abantu lokhu nalokhu. Ugovernment kumele akhokhele kodwa abantu bazenzele, ugovernment afacilitate. So kulabo mama abaningi asebengifonele kathesi bathi bona bafuna i-policies on the empowerment of women. Bona ngababuye bazokutsho ukuthi kuyini abafuna ukuthi babone iministry ikwenza. Yekela ngikutshele example. Selaqalisile ukungifonela mama kathesi ukuthi sifuna ukubona ama policies kumbe imiyalo eyokuthi omama bazakwenzelwani ukuthi baphume ebuyangeni, baphume ekushuphekeni. So khonokho yikwenza kuqakathekisa. So ngingaze ngihlale lapha ngithi mina omama ngizabafundisa ukuthunga, ngibafundise ukupheka, ngibafundise ukulima, ngibafundise lokhu nalokhu enxeka yisiko abafuna ukuthi bakwenze. Omama beZimbabwe bafundile, itechnology isinkulu, ngabatsho bona ukuthi i-new dispensation le through the ministry yabomama lama-SMEs bafuna ukubonani. Mina ngizazama ukuthi ngisebenze labo ukuthi sikwenze lokho.
Kulabanye abathi engxe kumele liphume lamacebo linangwenu kulokuthi bekhuluma ngengcebethu amacansi into ezinjalo likhuluma into phela ezingani zimodern into ezingani ezesimanjemanje kambe kukhona okunye lingakucabanga khonapho
kababuye labo lamacebo bona balamacebo bani angisho abona ukuthi mina engifuna ukukubalekela abantu bakithi balesiga sokuthi bayahlala umsebenzi ube yikukriticisa lokhu lalokhu endimeni yokuthi umuntu ahlale phansi acabange athi mina owami umcabango nanku asiwenze ngalindlela ngalindlela ngalindlela.
So ke nxa sesiqhubeka futhi siya phambilini kweza amabhizimusi ke kukhona okunye ongabe ukufumbathile kathesi ozathi nanku phela zulu.
Ngisabona ukuthi bengingu-minister wama-SMEs okwesikhathi eside engikubonile ukuthi abantu bakithi bayazenzela izinto zabo ezinhle kodwa babe belokhu bezingilizela bengayiphambili. Khathesi ngifuna ukuba lo mhlangano lama-ministers wonke ukuthi right ngithi wena okuministry ye-industry lawe okuministry ye-tourism lawe okuministry ye-agriculture kuyini ongakuvula ukuthi ama SMEs lawana balama business ku tourism, ku industry, ku agriculture bakhule ba facilitate labo lapha kulama trips okuya lapho kungathola khona abangathengisa khona labo bahambe lapha kulezinto amanye amaceba abangaweza labo babe part of the bigger economy. So yikho esizakwenza khonokho ayikhona ukuthi babe besenza ingcebethu babe bethunga ingcebethu omama obaba babe bebaza imphini lapho hayi esikufunayo thina ikuthi lapho kuthiwa i-SME wenze ulutho ozalifaka phezu kwetafula esitolo luthengwe lalo.
Lo ngunkosikazi Sithembiso Nyoni osanda kukhethwa ukuthi abe uhlangothi lukahulumende olubona ngebasifazana. Kusenjalo-ke kulabantu abaningi abathi abaphatha intambo bakahulumende abadabuka eMathebeleland abasoze benzele lutho uZulu.
Umnankagwa usanda kunconywa ngabanye abantu ngokukhetha amalunga edale lekhabhinethi amatsha. Kodwa-ke kulabantu abahlala koBulawayo abathi abakhethiweyo laba abagoqela umnumzana Kane Ginyilitshe Mathema, unkosikazi Sithembiso Nyoni labanye babo kabasoze bathuthukise umnotho kaZulu. UMathema ngumphathintambo wendaba zekhaya, kuthi-ke unkosikazi Nyoni uphethe uhlangothi olubona ngabesifazana lamabhizimusi amancane lasathuthukayo. Omunye walabo abachothoza abaphathintambo laba ngumnumzana Matthew Nxumalo othi unkosikazi Nyoni kumele aphume lamacebo angcono okuthuthukisa uZulu kulalokhu ahlala ekwenza okokukhuthaza abantu ukuthi beluke amacansi njalo bethunge lengcebethu. Uthi akulalutho njalo oluza kwenziwa nguMathema owake waba ngumphathintambo wezabelo eMathebeleland.
Sijayele ukukubona ukuthi bona bona ababekhethwe besuka emkhoneni wamaNdebeleni abasebenzeli ekhaya. Siyasibone ukunyaba kokukhulumayo isithi njengokuthi singakhayela uSithembiso Nyoni. Ujayele ukukhuthaza abantu abemkhoneni wamaNdebeleni benze izinto ezincane ezingeke zabakhiphe kuyangeni kodwa ezabachiya belokhu beyizigqili. Ngoba amathuba abanikeza wona ngamathuba angasola singathi ngama-big business ideas ubachiya belokhu belamathuba amancane. Singakhangela njalo ukuthi abanye abanjengomathema bona sebelesikhathi bekhona kodwa-ke abakaze belethe nguquko. Wasuka koBulawayo khonapha akulanto ayenzile ebemhambise eMathebeleland North, akulanto ayenzile khathesi akulaokutsha esingakukhangelela ukuvela kuye ngoba vele sevele waba ngathi le history umbe imbali etshengisela ukuthi ukusebenza kwakhe akuvela kusizi lutho.
Osakhulayo unkosikazi Thato Mleya uthi akulalutho olutsha olungalethwa ngabakhethiweyo, ethi njalo kumele balethe inguquko bengabandlululi abantu ngamabandla.
Ukuthi sikhangelele inguquko kwamakhabinethi angene amanje, ayikhona lawo angena for 38 years and akalethi inguquko kube eMathebeleland. Githi and thina sinjengama-youth nxa sesikukhangelele ukuthi abantu laba khona for 38 years abalethanga inguquko njengemisebenzi, njalo nxa sesikukhangelele ukuthi kwakhona nxa kuyukuthi baletha imisebenzi kulethwa imisebenzi kuyabo indawo, ayikuthi nxa umuntu eletha umsebenzi kalethi imisebenzi njengeparty but uletha umsebenzi njengomongameli njengomuntu osebenzela i-government, ayikhona umuntu oletha umsebenzi ngenxa yeparty yakhe.
Unkosikazi Nomsanyathi laye uvumelana lomleya.
Kwele Mathebeleland lapha sikhangelele ukuthi khona uhulumende lo omutsha siphakame sithuthuke lathi. Kodwa-ke singazi ukuthi khona kumaminista la akhona ukuthi asilaqinisa ukuthi singabathemba okunganani ukuthi bazasenzelani, ngoba le iminyaka edlulileyo bebengakaze bayenze ulutho olubambekayo kithi lapha kobomama. Kodwa-ke singazi laba abasha sizabapha ithuba sikhangelele kibo, sicela ukuthi khona basiphakamise lathi ngapha eMathebeleland lathi sithuthuke ngapha njengabomama. So besikhangelele ukuthi khona labo basincedise laba abasha, sibapha leli ithuba ukuthi labo bake batshengise ukuthi khona bona vele bafuna ukusenzelani, bafuna ukwenzelani ngapha eMathebeleland.
Umnumzana Nkululeko Makuleya isakhamuzi sakoBulawayo uthi kalansololwa labo abakhethiweyo, ethi kumele banikezwe ithuba ngaphansi kukahulumende omutsha.
Siyabanika i-chance bengasebenza as long as umthetho uzasebenza. Otherwise ama ministers noma ibe khona noma ibe mahle noma ibe mamabi, but as long as kungenamthetho elizweni akulanto uzasebenza. So sinabanika ichance, at least there is a balance.
UZulu weZimbabwe jikelele uveze imbono etshiyeneyo mayelana le-cabinet ekhethwe ngumnangagwa, ikakhulu enkundleni zokuzilibazisa eze-Twitter le-Facebook. Omunye walabo ababhale kulinkundla ngumnumzana Gordon Moyo, oncome kakhulu ukukhethwa kukamnumzana Mthuli Ncube, esithi iyo yodwa into enhle eyenzakale elizweni leZimbabwe esikhathini eside esidluleyo. Omunye njalo ngumnumzana David Coulthard, othakazelele ukukhethwa kukancube lo-Kirsty Conventry, ophethe uhlangothi lwezemidlalo labatsha. Ohlaziya ezombusazwe ezimele yedwa umnumzana Buckler Tambo, uthi ozabe phethe ezemali usikhwicamfundo Ncube ovela eLupane ulolwazi olukhulu njalo enganceda elizwe kakhulu. Uncome njalo osakhulayo uMangaliso Ndlovu odabuka ePlumtree okuhlangothi lwezamafekitali. Uthi uNdlovu ulakho ukuletha inguquko ikakhulu ekuvuseleleni amakampani avaliweyo koBulawayo.
Mara kungumuntu ongencedisa kakhulu ngoba engenelisa ukuthi azwisise lokho okufundwa ngabantu emathebeleleni kakhulu endaweni njengakoBulawayo lapho esingathi sekutshaya kakhulu yile esingathi yi-deindustrialization.
UTambo wengeze esithi unkosikazi Nyoni lomnumzana Abednego Ncube, umphathi ntambo wesabelo semathebeleleni South, kumele baguqule indlela abasebenza ngayo ukuze babe losizo ebantwini bemathebeleleni.
Abanye singabakhangelela lapha abasebengenile lapha ngomama ofana loSithembiso Nyoni esibona ngaye ngomama sibili okweminyaka eminingi osephethe lapha kulapha kwezamabhizinisi amancane. Kodwa okuphuma kakhulu hhayi angikuboni okungaphuma kakhulu engingawukhangelela kakhulu kumama uSithembiso, ngoba nje selesikhathi ekhonaphana kuministry naliyana. Okuphuma kuministry liyana hhayi eqinisweni mina hhayi angikuboni. Nxa engabuya etshintshe ebe lomqondo omutsha kuministry yakhe ukuthi yena sewumuntu ofuna ukuthuthukisa ukuthi amabhizinisi amancane kumbe nxa bengathola indawo zokusebenzela okwakuqala, nxa njalo bengatshengiselwa ukuthi bekhiphe njalo labo ama-taxes, nganjalo labo bengathuthukiswa ekuthini bethole ama-lawyers ngathi ngamalonzi kutholakala indlela abangabhadala ngayo kakuhle, mbona ngani kungaba yinto engasinceda kakhulu ngoba izizwe esezithuthukile kathesi izizwe esezithuthuke kakhulu ngenxa yamabhizinisi amancane. Nxa sesikhangela kanjalo ubabo njengo-Abednego Ncube useviseliwe kanjalo kumhlubulo wemathebeleleni South, kodwa sokufunakala yikuthi beqalise ukusebenza kutsha njengoba kathe sekuzafakwa uhlelo lwesingathi devolution of power. Nxa engaba ngumuntu ongasebenzisana kuhle kuhle laba lezinye inkokheli zezigaba esebenzisana nawo amabhizinisi, njengoba kuzakuba lalayo esingathi ngama-economic turnaround plan awama-provinces, abe nguye umuntu okhokhela nalawo ama-economic turnaround plans.
Abangakhethwanga ukuba babuyele kudalele cabinet akade sebehlale isikhathi eside besebenzela uhulumende bagoqela umnumzana Obert Mpofu, umnumzana Patrick Chinamasa, umnumzana David Parrenyathwa labanye abambalwa. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, mtswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ubeFacebook ngokukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusiqhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu LFBOAWL.
Hello Coco Bitch, Babe, Tetila Mazo,
Yabambe, Zuluga, Dabalanton, and Lapicona, Colangapoke, and Dawanes Geneo, Utelo, Lomasigo, Lopila Gavanton, Suzonke, Sikuruma, Amalobolo, Gambe, Amalobolo, Loke, Coco Rokes was you, Kumbeswa Kukuga. Uze ngikazi lolu daba ngilonkosikazi Sakhile Line uMadube ingcwethi kwezamasiko esintu sakubona Madube.
Yebo kipsi njani labala leli.
Ngoba bake uGary Twala Jackson ukhona bake kwele Melika. Yebaba Jackson kunjani?
Ngiyaphila lina nabala leli Madube.
Hayi siphila kakhulu. So ngikazi ngawe Madube. Amalobolo kambe lokho engamalobolo yini?
Kwezinye indawo yasesengamalobolo kwezinye indawo hayi. So we know to look how this and look at the sun up, say, Malovola, Taralan is a sword. So, Snati, yeah, I say you, I say.
When I'm going to tell you, it's well, no one can.
Umbola, I'm going to say, is even a little share and line, in jail, illogical, any part will put over into his little. And I'm saying, when I say, where should we be? And that's what I'm going to say, when I get. The business,
So Madube, ufuze ukuthi ngaphela kule lokho kutwa isivalo ukuthi ungathwa lapha phela kudlulwa nga ulobola kumele umela ungaba lento njalo
nga lokho kwakukhona kudala kasefi hamboni mina kusasekhona lokho kipsi ngoba sokukhangela ukuthi umntwana wami ulotshelwe endaweni enjani emolini elemali kumbe engela mali umntu amlobola usebenza ngaphi uyenzani. Into esiyesigqile nje sikhona dala babengakhangeli zona ezizinto ezinjengazonezo bantu babesithi umuntu ma umthandile umthandile nxa ulotsholiswa loba isikwelede wayebhadala amalobolo uyabe lokhu ebhadala mbijanambijanazastrait kodwa kwakhathesi ukuyikufikisa nokukhawulisana
pho ke nxa sokunje babathwala kubanjwa njani
kunzima kakhulu impela ngoba ilobolo kahle kahle esintwini vele besikwazi ukuthi sibhadalwa ngenkomo kodwa ngenzeka kwabantu imfuyo isingasaqakathekanga kangaka kulezi nsuku sebegijimisa indibility isuke yenza into zibe nzima kakhulu ngoba kunzima umpela ukuthi ubizele umuntu inkomo mhlawumbe umuntu oziphilela impilo yasemadolobheni njalo labo abalobolisayo basemadolobheni angeke bazibize inkomo sekufuneka imali sebekhangela izidingo zabo bahle babize kakhulu bekhangele ukuthi hayi sifuna ukuthola indibility yokuyavala izikweleto zethu okusuke kwenze phela into zibe nzima kakhulu.
So ke Madube uyiwa phambilini wena ubona ngazani nxa ungatshela uZulu ukuthi asenzeni lokhu ungahamba njani kubhathalwe le mali enginganani nxa sikhuluma khonapho nxa umuntu elobolisa
ulobola vele ngemvelo yesintu bekuhlukile umama ongumama nje intombi nto ulalapha alotshole kugcinewa khona umama oyabe ngumama esevele waphenduka bekule nhlawula kade vele ihlawula kuzinkomo eziyabe zikhethe ukuthi hhayi lezinye zomama uphendukile kodwa kulezi nsuku akusafani lakudala into kuphela engapho ngiyicelisa uZulu ukuthi sameni ukuthi sibuyele emasikweni ethu singalahli isiko singaphongi ukopo esikubona kwezinye indawo kusenzakala ngokuthi lathi siyabe sifuna ukuthi sifike kuthi besikulona elibanga eliyilo lonelo kodwa ukulotsholwa komuntu akube ukulotsholwa sibile sikwaziyo kwesentini amalobolo abizwe nxa umkhwenyane echajiwe lapho adala imali abe echajiwe ngesikhathi achajiwe ngaso nxa engelayo njalo akhalakhali kule mali yabo ilokhu ikhitshwa kumbe kuzinkomo ungathiwa 10 ule 5 uzakhipha 5 ubulokhu sebenza ukukhipha 1-1 zize ziphelele ayikhona ukuthi umuntu athathe umntana.
Yelo-ke ngunkosikazi Sakhile Line uMadube bekhuluma-ke lo mnumzana uJackson uGary Twala Jackson ekhonapha-ke kwele Melika okwamanje-ke sike sizwe ezibhadelane labatsha.
Ngikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngumayigobe namhlanje kuhlelo sixoxa lo mnumzana Pride Mkono yena ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Sithinta indaba eyokuthi abontanga bayasuthiseka na ngenombolo yabantu abasakhulayo abasebe yiziphathamandla zikahulumende. Singakahambi kumkhono ngifisa ukuthatha leli thuba ukuthi ngithi amhlophe kunkosazana Kirsty Coventry, yena osengu-Minister of Youth, Sports, Arts and Recreation. Right, bafethu masambeni kumkhono siyezwe okunenge ngodaba esilalo kuhlelo lamhlanje. Mkhono, ngiyakwamukela kuhlelo bhodi, uyizwile indaba ekhona.
Thina njengabasakhulayo singakhangela lapha siyabona uHaji, siyathokoza kakhulu sibona ama-honorable abasakhulayo njengabo-Joana Mamombe bengena kuParliament laphana. Sikhangele njalo sibone abanye abangontanga bengena kumakansila befuna ukuthi bemelele indawo lapho abahlala khona ukuthi kube lempumelelo ebambekayo. Lokhu yinto esithokozisayo esibili. Kodwa sikhangele njalo sibona uHaji, awontanga abangenileyo kuparliament la kumakhansili balutshwana kakhulu, ikakhulu sikhangele ukuthi iZimbabwe i-65% iningi labantu ngabasakhulayo ngabantu abaphansi kweminyaka engu-35. Kodwa siyathokoza ukuthi hatshi bakhona nje laba abangenileyo, njalo siyabesebenza labo, bengabe ZANU-PF, bengabe NDC, ukuthi hatshi asebenzeni sonke njengabantu angabasakhulayo.
Lapho abantu bekankasa bedinga usekelo, iningi labantu abadala babe sithi sekuyisikhathi sokuthi abantu abasakhulayo labo baqala uthatha izikhundla. Ubona ngani imibono yabantu iyareflecta na ukuthi abantu abadala sebeqalile ukusekela abantu abasakhulayo?
Kuyakhanya ukuthi abasekukhona abantu abadala abaningi sibili abasekelayo abantu abasakhulayo ukuthi bengene ezikhundleni zokukhokhela. Kodwa nje sikhangele njalo ukuthi abanye kusekukhona abanye abalokhu besithi hatshi asifuni ukubona abasakhulayo bekhokhela. Siyakhangela sibona ukuthi sizwe amanye amalungu ephalamende ezanu-PF besithi hatshi sifuna ukuthi singezelele iminyaka yokuthi umuntu abe ngu-president siyifake ku-60 years, ngoba abantu abasakhulayo laba sibesihlukuluza. Lokhu kutshengisa sokulokwesaba sibili kule qembu labadala elesabayo ukuthi hayi abakhulayo akumelanga bebe ithatha isikhundla, ngoba baye besilwisa basikhipha lapho esidla khona. Yikho esingalitshalisa ukuza bekukhuluma ngezinye iy'ndlela. So bakhona abasapotayo sibili, kube labanye laba abalwisayo abathi hayi abasakhulayo asifuni ukubabona ngoba bayasikhipha ezihlalweni zethu.
Awungitshele-ke Pride, ulethemba nalo ukuthi abantu laba abontanga abasebengenile kuphalamende they will deliver?
Ithemba ngilalo sibili kubontanga abangenileyo kuphalamende ukuthi hatshi bazayenza ukuthi idlabuzane le micabango yabontanga izwakale, imbono yethu izwakale kuphalamende, ikakhulu sikhangela abantu anjengabo-Joana Mamombe, o-James Chidakwa, o-Hipmosi Tsiba. Siyabakhangela sibona hatshi lapho bavela khona lo mmango abawuhambileyo ubugcwele ukuthi uqondane layo yona le into yokuthi hatshi kumele bemele lo ntanga. Ngakho sikhangela ukuthi hatshi bayeza kukwanisa ukuthi ifake ilizwi labo ntanga kuphalamende.
Umbuzo wami wokugcina-ke Pride, bese sigqiba uhlelo mnumzana, ulathi isiluleko naso kunikeza abanye abontanga abakhangelele ukuthi ngomnyaka ka-2023 lami ngizabe ngingena kukhetho ukuthi lami ngincintise, lami ngithole ithuba lokuba lilunga ledale lephalamende?
Ngifuna ukukhuthaza ontanga bonke abaphandle ngale, ungabe ungowezanu-PF, ungabe ungo-MDC, uqakathekile ukuthi bonke betholakale bengena labo emncintiswaneni leyi yokukhetha abakhokheli bethu, ngoba okokuqala yithi esibaningi njengabantanga. Njalo kwesibili, ukukhokhela kufuna abantu abalamandla nedlabuzane okuyikho ontanga abakwanisa ukuthi bekulethe. Ngakho ngifuna ukubakhuthaza, sifuna ukuthi hatshi bengesabi, bengayithuki, ngoba ilizwe vele liyatshintsha and lithintshwa ngabantu. Ngakho kumele bonke abafuna ukungena kuphalamende kumakhansila ontanga bebuthane bekhankase ebantwini betshela abantu ukuthi bafuna ukubayenzelani.
I Pride, ngikuzile kahle mnumzana, ngilethemba lokuthi labo abalaleli bakuzile kahle. Ngiyabonga kakhulu futhi bekuhle bakulawo kuhlelo.
Hayi, lami ngiyabonga ukubuya kuhlelo.
Nga usanda ukungena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Pride Mkhono, yena ongisakhulayo olwela amalungelo abo ontanga eZimbabwe. Kwanele kwalamhla, masidibane ngeviki ezayo. Olivalisa ngenjabulo nguMike Hobe, mthwakazi omuhle, ngithi libe leviki elishuke.
Sawanga khulike Mike Hobe, sike sikhulu sike siye kwezokholo kwamanje.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngombhalo osinika umfanekiso omuhle kakhulu. Ngifuna sike sicabange ngabalimi ekhaya. Sikhangela kuMateyu chapter ka 13 ngisiya kuverse 3 lo 4 sisiya phansi. Uthena uJesu ekhuluma labo, wakhuluma labo izinto eziningi nemifanekiso, wathi kwaphuma umhlanyeli ukuyahlanyela. Wathi ekuhlanyeleni kwakhe, enye inhlanyelo yawela eceleni kwendlela, kwasekufika inyoni zayidla zayiqeda, kodwa enye yawela emadwaleni lapho eyayingela mhlabathi omningi khona, futhi yahle yabila ngoba kwakungela kutshona komhlabathi. Wathi ekuphumeni kwelanga yahangulwa njalo ngoba yayingela mpande yabuna. Abantu abaningi balempilo ezinjengembewu ewele eceleni nje ebugwaqweni, engazange ithole ithuba lokuthi iyebekwa emhlabathini, iyehlanyelwa emhlabathini ovundileyo. Njalo singabala laphana umzekeliso lomfanekiso kaJesu uthi inyoni zeganga ziyabuya zidleke leyo mbewu ziyiqede, icine ingabi lutho nje empilweni. Baningi abantu oyawubona ukuthi umuntu lo ngabe wenza olunye lutho empilweni, kodwa ubona impilo yakhe iphonga ukuphephuka iphelele emoyeni, kungenxa yokuthi unjengembewu leyi ewele emgwaqweni, ewele endaweni lapho ezadliwa khona zinyoni. Ikanti njalo kube khona abanye okokuthi umuntu ngani uzaphumelela, ngani uza kuya kwenye indawo, kodwa umbone ekugcineni kuphephuka njengasayindawo layo. Lo ufanana njengembewu ewele phezu kwesigwaqa, phezu kwendawo lapho ungalamhlabathi omningi kakhona, okokuthi yabe ingani le mpande, kodwa uzayibona isiphephukile yaphela. Umuntu onjalo ke ufanana njengale mbewu engichasisileyo. Ikanti umsebenzi wevangeli ukuthi nxa ngabe singavumela uJesu asithathe thina esiyimbewu ewele emgwaqweni, asithathe thina esiyimbewu ewele edwaleni, ayezihlanyela emhlabathini ovundileyo. Lumhlabathi ovundileyo ngumbuso kaNkulunkulu, uzakwanisa ukuthi ubwenze ukuba wena ube lezithelo, ukhule ube lezithelo, uthole amanzi, utholeke ukudla khonapho kumhlabathini, ukwanisa ukuba wenze yonke into uNkulunkulu akudalela ukuba uyenze. UNkulunkulu kazange akudalela ukuthi wena ube ngumuntu owehlulekayo empilweni. UNkulunkulu kazange akudalela ukuthi wena ube ngumuntu ongayindawo. Kodwa nxa ungaxhumeka, ungavumela uJesu ukuba abe ngulowo umlimisi, umhlanyeli oza kudobhake lapho khona edwaleni ade ungamilanga, ungenzi lutho, akubake emhlabathini ovundileyo, lowo mhlabathi uthole embusweni kaNkulunkulu. Ngakho ngiyakhuthaza abalaleli bethu ukuba dingibandla lapho ngayakhonza khona, dinga lapho kutshinyayelwa khona ivangeli lomqotho. Funa ukukhuthaza abaningi abazibona ngani akusela lutho abangalwenza empilweni, abazibona ngani impilo yabo isifike ekugcineni, ukuba hatshi bo, vumela ukuba isandla esihle, isandla sayena lo ohlanyelayo, isandla somlimi onguJesu Kristu akudobhe akubekeke emhlabathini ovundileyo, emhlabathini ozakunika ukudla, ukwenzela ukuthi impilo yakho iguquke, ukwenzela ukuthi impilo yakho ijinje.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu ngithandazela lo lalo olalele leli lizwi namhlanje, abanye basemakhaya, abanye basemadorobheni, abanye ngabatsha zintanga, abanye ngabomama sebebadala labo baba amakhehla, abanye zingwevu, abanye ngabafunda, abanye ngabasebenzayo, kuba ngabe izwi lakho leli lingathola umhlabathi ovundileyo enhliziyweni zabo, ubaguqule bebekwazi ukuthi uNkulunkulu badalele uba bamphilele babemazi, egama likaJesu. Amen.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo, bekhuluma khonapho ke lomfundisi uSeni Sibanda. Lingakhohlwa ukuthi ke lamhlanje bekule mdlalo enguqu, Islanders 1, Islanders 3, Dynamos 0. Kuzobuya ke Zimbabwe Warriors 1, DRC 1. Singakehlukani, sikhangele nje kuncane ukuthi ekade siphathele khona unkosikazi Thembiso Nyoni osanda kukhethwa uba lilunga ledale le cabinet, uthi uzasebenza kuhle lozulu. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje. Asidibane nekuseni ngo-6:30 lapho esikhuluma khona lo Sithembiso Nyoni, ingakhuthophela ingxoxo leyo. Olubalisa ke njabulo. Mokhe Sithube.